ama-promises ayenziwa iparty ayenziwa president siyayibona imigwaqo isilungisiwe njalo sakobulawayo khona kadnothi ziyangenela ukuthi ilungisiwe ama-major roads within the city ngoba bebona ukuthi laba abantu abakhona abangama-councillors akhona sebehlulekile sinjalo sithemba ukuthi kathesi silama-by-elections ku-8 or what esikhangele ukuthi khona sizalungisa because sibethemba ukuthi abantu bakobulawayo sebebonile imboni ukuthi khona laba abantu ade bewafaka laba ngabayindawo njalo sibethemba lokuthi even kuma-constituencies amabili inkulumane lephumula kuzaba yisema kuyala lapha undoda ukuthi khona i-violence bona thina i-ZANU PF ayela sizathu sokuthi yezi-violence bona ngokwabo ngokulokho bedabukana phambili laphakathi besiyala abanye besiyale anti yabona ukuthi vele i-confusion so bona bodwa basebenzelana i-violence ayilani lathi endlule ngikhuluma ngabantu abatshayiweyo bechaywe ngabantu be-opposition basezibhedlele so sithi thina hayi mayuyu asengeneni sikhankese kuhle sikwenze ukuthi kukhanye ukuthi onqobayo mbali
ngena khonapho baba Sibanda
lapho engime khona ngime ngoba sengiwele egodini emgwaqweni ngendlela yokuthi akula mgwaqo uyabona umgwaqo lo odlula eduze naseziphaleni lapha ndoda ungasuyafika kwi-intersection laphana akuhambeki mdalo wami kuwe ngikhona la abantu bakobulawayo sebesazi ukuthi into ethiwa iZANU le ayibafiki kalutho njalo ikakhulu umongameli weZANU uMr Dambudzo Mnangagwa uMr Dambudzo wazakala kakhulu kwele mathebeleland ngokuthi nguye wayengu-mastermind wokukhula hundi elokhu iqhubekela phambili ngezinye izindlela iqeda abantu ngakho angibona ukuthi abantu mathebeleland bangazwisisana no-Mr Dambudzo leZANU yakhe ngoba ubakhumbuza into ezimbi kakhulu ezenzakalayo ezigabeni zabo kumuli zabo lakubantu babo labazali babo
siyakuzwa Sibanda baba Mashaba
kuyazitsholo yedwa ukuthi imigwaqo kayihambeki igcwele ama-potholes all over imigwaqo kanti vele olomlando wokuyenza imigwaqo mbani anti i-council ngoba nababusayo is-MTC so kuyazivumela bona ukuthi bayazihlulekele ngakho-ke i-government kathesi singenile kayithi yathi ngona iqale ngokwenza ama-major roads intaninkayo into the city ukuthi bencedise siyibonile uma siye phambili silungisiwe ungahambi uye ku-George Avenue ngale ikulungisiwe ungene phakathi edrobheni kuyalungiswa kulungiswa i-government i-MDC council isiyehlulekile uyazithelo yedwa kayisime nditsho njalo when you talk about indaba yokuthi upresident Mnangagwa was the mastermind of Kukula Hundi. He was a minister then. And ilizwe leli umuntu wayelibusa lapho bona babe opposition behluleke ukuthi bemchallenge umgabe esaphila wayese futhi bechallenge ongenileyo after him when he was just a mere minister kodwa-ke seyenzeni-ke ubaba uMnangagwa usethena waforma i-peace commission i-peace commission eyiyo ethe ikhangele zonezindaba eziyiproblemu ezegugura wundi lani ibiningi imihlangano esiyenziwe kuhlalwa nezinduna lama-representatives lama-NGOs lani kukhona kusemgcekeni ukuthi ufuna kulungiswe lalaba abantwana baba-affected labazali aba-affected kathesi ama-birth certificates kuthiwe kabahambe bedathiswa kungabuza mbuzo and so forth and we as ZANU PF lani yinde so we are saying it's a regret situation eyenzakalayo endaba e-background ayimnandi to anybody
yes Sibanda vala ngamafutshane khona bo
indoda enhle kangaka kayikwazi ukuthi xa ule mota khona eZimbabwe awukwazi uthatha imali yakho uyebhadala umthelo ekhansilini umthelo wemota wemgwaqo ubhadalwa ezinara yelo mlandu wokulungisa imigwaqo
major roads abantu bakithi kabafundi ukuthi ngumakhelwane singomakhelwane ngabafaka kwesi sikhathi uzathola ukuthi emzini wangakini omunye ku-MDC omunye ku-TCC omunye ku-ZANU PF kambe sesingalwa silwela khonokho ngoba singabantu bani thina sithi abantu kabahambe bevota abangene bekhankase laba bezikhankasela besiyale bazamile babadube nge-weekend la bedlulileyo lapho e-TCC emganwini ngale bekuyangisa angikwasithiwe bezamani bekuyangiswa ngalaba bantu abantu they already rejecting them so asomlandi wethu ngumlando wokuthi abantu bayabona ukuthi i-confusion abalayo lokwehluka abalakho kunjani. So abantu cannot continue belandela into engala focus